Iningi likhala ngokudula kwendleko zemali yokugada, ukutshisa kwelanga, ukusilela kwencwadi zokuhambisa ezama-passport kanye lomumo nje oselizweni kakhulu kwezomnotho. Omunye wabo unkosikazi Sihle Nxumalo osebenzela eGoli kwele-South Africa.
Kunzima impela ekhaya, sihlupheka siseGoli, sizohlupheka kithi. EGoli you can't even say ithi ngiyakwenza ukuthi ngiyakuthola. Kodwa lapha kithi besikuthola, manje asisatholi next. Sokufana nje, eGoli siyahlupheka, sihleli kanzima. Kumele sibe nama-passport, awukuthi senza mani, amalokhu nje, ama-permit. Nathi sehlulwa ngama-passport la, iliphi ilizwe elingasinika ama-passport akwelinye ilizwe?
Osakhulayo osebenzela kwele-South Africa uMnumzana Themba Nyathi uthi imali zokugada zidula kakhulu nxa ungela maphepha ngoba kumele bebhadalele ukuchaphiswa bengela ama-passport lama-permit phezu kweyokugada.
Eish, into zalapha ekhaya ezinzima. Ma ungazibheka i-transport from eGoli iyabiza phela ma kungu-December kunje. Ma uzofika la ekhaya izinto zikhuphukile, into nje yonke ayimanga nje kahle. Abantu nje abakutholi nje ukuthokoza ngu-December, amakhisimusi hayi injabulo ayikho. Ukudura kwezinto, transport hayi into nje esiyibona nje ithwalisa abantu nzima.
Unkosikazi Siphephile Ndlovu osebenzela eGoli laye uthi ukudula kwezinto kudlulisile kweleZimbabwe ukwedlula iminyaka yonke.
Isimo selizwe lakithi besisibi kakhulu kule holiday ngoba ayikho nje into okuthiwa iyathengeka ezitolo. Zonke izinto ezitolo compared to ngapha eSouth Africa, ama-prices akhona atoms 2, amanye times 3. Okuchaza ukuthi isimo sibi kakhulu elizweni leZimbabwe. Akulanto nje ethengekayo. I-transport iyabiza kakhulu. Ukudla abantu sebesidla nzima, baphila nzima kakhulu ngoba kwemali esetshenziswa elizweni lakithi ayisathengi lutho. Abantu sebephila ngemali zamanye amazwe, kubi kakhulu kwelakithi.
Unkosikazi Nesi Samathi osebenzela kweleBotswana ngomunye wabakhala ngokwehluleka ukuthola i-passport.
Umnyaka lo usiphelele kubi kakhulu ngoba besilesifiso sokwenza into eziningi nxa sifika lapha ekhaya njengokuthi bekuyiholiday. Kodwa konke lokho akusenzakalanga ngendlela ade sikukhangelele ngayo, kungezizathu eziningi ezijiyeneyo. Futhi amaphepha okuthi ade sithi sizalungisa ukuthi lathi nxa sibuyela siyele silento ezikwanileyo, konke kwehlule. Isikhathi abasiqambayo ukuthi i-passport ungayithatha ifuna isikhathi esinganani, kunzima ngoba ngeke ngihlale isikhathi sonke leso ngilindile. And konke lokhu kutho ukuthi sizabhadala futhi izimali eziningi sisibuyela, ngoba ukuthi uhambe ungela amaphepha akulula. Intengo yangikhona iphezulu lanxa kulamaphepha. Izinto ezitolo ziyadura, izikufi zabantwana zikhwelile. Ukuthi kuzahamba njani, kuzazala nkomo nasazi. Kodwa esikubonayo ukuthi iholiday ibingasiholiday bekungamnandanga, bekulilanga nje ukuthi siyaphumula nothi ukuthi sithi siyaselebrating.
Ikhefu lekhisimusi selidlulile, kodwa abasebenzela kwele South Africa, eBotswana lamanye amazwe angomakhelwane bakhala ngokudula kwempahla eZimbabwe kanye nokusilela kwengwalo zama-passport. Bathi lokhu kuzakwenza ukuthi indleko zokuphindela emuva ziqanse kakhulu ngoba sokuzamele bekhokhe lezenkohlakalo ukuze bachaphe umngcele kungelabunzima. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.